yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo Samantha Gama ongomunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngiyakwamukela kuhlelo Gama.
Ngiyabonga.
Solo uvuthi uhambo.
Yes, sesithelela ama-ticket ethu, so sesimelele ukuhamba.
Ukhokhela inhlanganiso le kumbe inkampani ethiwa iShe Cords. Lenzani kahle kahle libancedisa njani abasakhulayo?
I-program eyenziwa every year okuthiwa yi-Technovation Challenge for Girls. Eyenzayo ukuthi iyayenza i-competition yokuthi abantwana mostly abase-secondary level or nase-high school they-identify i-problem ekhona ku-community yabo and then sebezayenza i-mobile application ibhaleke Android ezasolva i-program i-problem yona le ababeyinayo. So thina esikwenzayo ukuthi sihambe ezikolo sibatshele amankazana about i-program yokuthi sibafundise nge-Android programming language esisebenzisayo ukubuilda ama-mobile applications analawo and then sibamentor futhi ngoba kuyabe kufunakala ukuthi benze le-business plan ukuthi benze i-application yabo not only isolve i-problem but also benze imali out of i-application yona le ababezama ukuyenza. So we provide the mentorship, the training to our amankazana around Bulawayo.
Kungani likhetha ukusebenza la mankazana lichiya abafana phandle?
Well, singakhangela ama-statistics mostly kuma-universities amaningi. I-number of girls kuma-science fields is less than abafana. So through i-program yona le sizama ukuthi si-encourage and more girls ukuthi bengene ku-field ASTM or ICTS khona beyaba more vexed kwizinto zonalezo ze-technology ngoba ukhanya bayazisaba but in fact something labo abakwanisa ukuyenza.
Elibafundisa ukwenza ama-mobile applications okhuluma ngawo bayakubamba kalula yini ngoba i-coding kayisiyonto elula?
Asante lula sikile kodwa for i-program yona le Technovation Challenge basebenzisa okunye okuthiwa yi-MIT App Inventor. Kungani yi-programming language per se but yona is just like drag and drop kungani ama-puzzle pieces so bona vele they use kebe ku-coded isatshiweyo ukuthi bayazwisisa ukuthi ungafuna ukuyenza so kuyahamba so not actual code nilesiyenzayo but khona it's just drag and drop so ayikho nzima kangaka.
Wena uyifunde nini coding njalo uyifunde ngaphi?
Mina ngifunde seNAS ngisenza i-computer science.
Iwaphi amanye ama-applications osuke wawenza njalo enzani kahle kahle?
Khathesi because thina sasingene i-Technovation Challenge ngo-2014 last year. Ku-Technovation Challenge last year kwakune-university level of which this time bayikhathile off. That's why sibone ukuthi ngone sehamamento to ala ma-secondary schools. So thina sisenza ku-group yethu ku-She Cords sasiyenze i-application okuthiwa yi-casual. So khathesi sifuna ukuyi-builda more. Kona iyaba out there ku-market.
Kuyini okukhangeleleyo kuhambo lwakho ngapha eMelika? Kuyini ongakwaziyo okhangelele ukukufunda obekwazi?
E-university lapho ngiyakhona e-Austin, Texas, bale-incubator abafundisa khona about business and entrepreneurship. So ngikhangelele ukuthi ngihambe ngiyovakatshela indawo yona le. Futhi lase khonapho i-university yakhona bale computer science department ngiplane ukuthi ngiyoyivakatshela ngiyibone ukuthi bayenzani oku-different from thina lapha eZimbabwe ngoba bona they are at a more advanced level. For example ukubona ama-3D printing thina sikabi lakho lapha eZimbabwe. So ngikhangelele ukubona those advanced technologies that they have e-university khona ngale.
Ubanga kabasa kulayo selibancedisile kunhlanganiso yakho asebenze into kanya into ebambekayo.
Balokho be-worker on ama-business planners ukuthi benze ama-apps abawadevelophayo ukuthi esetshenziswe ku-community. So bakungathi ku-better stage. So sifuna ukuthi sibone ukuthi according to business plan yabo can i-application yabo be ready for i-market. Okunye njalo sifuna ukuthi ne-LC code njebangikhulumile ukuthi ama-applications abo babayenze nge-NLA programming language ye-drag and drop. So nasifunukuwathatha siwayenze ku-proper programming language such that i-application yangkhona izabe isebenzeka ngono ngoba bona babe-developer ama-prototype for i-challenge naleyo ababengenekile.
Ungabatshela waphi amazwi gama abanye abesifazane abangathanda ukuba izingcitshi kwezamakhompyutha njengawe?
Well, i-programming it's a field enye echazayo kakhulu ngoba you can take i-idea uyibuilde uyidevelophe la uyibone sibili isebenza. Okufunakalayo kuphela is just i-computer yakho le-knowledge oyabe usuyidinile ne-inthanethi kuphela. Kudingakala izinto eziningi ukuthi uhambe i-outsourcer, but if still sona le services acquire you can actually build something e-tangible la obona ukuthi omunye umuntu engayisebenzisa.
Hayi be kukuhle ukuba lawe kuhlelo ogama. Siyabonga njalo, sikufisela inhlanhla, siza kubona ungafika ngapha eMelika.
Yeah,
bona lati njalo. Velilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo Samantha Gama ingcwethi kweza amakhompyutha ongomunye wabaza ngapha eMelika mhla ka 18 phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungamilinkomo. Lilala.